Into yokuqala nxa umuntu engena esibhedlela uyakhangelwa i-temperature, wenziwa ukuthiwa ngama-vitals, vital check. Nxa sikhuluma ngama-vitals sikhuluma nge-temperature, BP, pulse. Okuqakatheke kakhulu kulokhu ku-coronavirus i-temperature. U-check ukuthi umzimba uyatshisa kumbe muhle. Isikhathi esiningi ukutshisa komzimba kungabe kuyi-indicator yokuthi ungabe uyabule infection, uyabule igcikwane elikubambileyo elingaba yi-coronavirus kumbe amanye amagcikwane. Ngakho nxa sokwenzakale njalo kuyabe sokumele ukuthi utestwe, uye ku-isolation, ama-results etholakale sifuna ukuthi siyamncedisa njani. Abantu ukuthi bengaya ngaphi, sile sibhedlela zethu ezikhulu, Mpilo, UBH, zonke lezi ziyakwanisa ukuthi zikuncedise ukuthi uthathwe ama-samples ayelebhu ayetestwa njalo kwenza i-follow up uncediseke kulapha koBulawayo. Nxa usesigodlweni esikhulu njalo eHarare, you can go to Shitungwiza Harare Hospital Parenyat uncediseke khona ngapho. Izindawo esikhuthaza abantu ukuthi bahambe kizo.
Sikhuluma nje kulabo ababe bengekho endaweni eziminyeneyo, bezihlalele nje ezindlini zabo, kuyini abangakwenza ukuthi bengamemethekisi ukuthelelana kwegcikwane le-COVID-19? Njalo labo asebezithola ingani balempawu zabo, kuyini abangakwenza ukuthi impawu lezi ziyehle ziye phansi besifo?
Kulabo abazihlaleleyo nje endlini bengaminyani labanye, bayenza kuhle, bayasincedisa ukuthi singagcini siba le disaster ye-coronavirus. Kulabo asebehlaselwe ngumkhuhlane, into yokuqala ngokuthi bahlale endlini ukwenzela ukuthi benganiki abanye umkhuhlane lo. Okwesibili, ngokuthi ukuthi baziphathise bona kumpilakahle yabo, kabazame ukudla okwakha umzimba, ama-fruits, ama-vegetables. Lokhu kuhle imbhida eminingi lezithelo sibili eziningi abangazithola. Njalo bengaphathiswa, bengahamba kubodokotela, bayakwanisa ukuthi bathole imithi ukuzelapha, amaphilisi lokunye okuningi abodokotela abangabasiza ngakho. Bona abantu bayesaba kakhulu, umuntu uyakutshayela ungcingo wathi ngizwa lokhu. Kube isegcekeni nje ukuthi umuntu engabe elegcikwane le-coronavirus. Ungathi testa, umuntu kafuni ukutesta. So nxa kuyukuthi abaningi nje basingafuni ukutesta, kangcono nxa sesibonile ukuthi sesibanjiwe, sihlale ngekhaya njalo sidle ukudla okwakha umzimba lempilo. Lokuthi sibone ukuthi singafikela njani udokotela bafike basincedise, ngoba umkhuhlane lo usungasithatha nje silibele. Njalo okunye okubi ukuthi asikabikwazi ukuthi wonke umuntu khathesi obanjwa i-coronavirus 10 years from now uzabe njani, ama long term consequences awe coronavirus asikabikwazi. Ngakho kuqakathekile ukuthi ulatshwe, at least ngakubamba 2, uzivikele ukuthi kubambe, ngoba we might have a generation 10 years from now where everyone amaphaphu azabe sechayiwe umkhuhlane lo, kumbe wonke umuntu wakho wabalayo, sokuphuma ukuthi in the long run yenzisa lokho. So ku-right, kuhle ukuthi ube treated, ube tested in the best possible way by a health professional.